Loku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 19 Mpalakazi 2017 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu wamukela ngembono etshiyeneyo ukuphela kohlelo lwamasotsha olo Operation Restore Legacy lokuthiya umsebenzi kukasikomintshi wamapolisa uAugustine Chihuri.
Kusuka kaChihuri esikhundleni abelaso akutsho lutho lokhuyana ngoba yena ubesehlanyela inhlamvu yobuqili lokungathembeki kumapholisa wonke. Ngakho akutshintshi lutho nje ngoba yena usukile kakutsho ukuthi wonke amapholisa asezacabanga ukuthi batshintshe labo indlela zokuhamba ngazo.
Ababekuvuyo leZipra bathi bakhangelele ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kodaba lwempahla yabo eyahluthunwa nguhulumende owayekhokhelwa ngumnumzana Robert Gabriel Mugabe.
Kuzabanzima for laba abahamba kwele Botswana okungekho emthethweni ukuthi behambe ngeholide ngenxa yokuthi amasosha abe ebuza izithupha, and most of ama-immigrants alamaphepha bachiya ekhaya.
Kungenani lo hulumende omutsha izakhamizi zezansi emaNdebeleni ezingasekeli ibandla leZANU PF zithi lokhu zincitshwa ukudla kanye lenhlanyelo njengalokhu obekuvele kusenzakala ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wamukele ngembono etshiyene udaba lokuthiya umsebenzi kasikomishi wamapholisa uCommissioner General Augustine Chihuri lokuphela kohlelo lwamasotsha olwe Operation Restore Legacy. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lithi liyajabulela inyathelo lokutshiswa umsebenzi kukaChihuri ngoba ubesekele ubusela bagxila phakathi kwamapholisa akhe, njalo bathabele ukuphuma kwamasosha emadolobheni. Abanye abanjengonkosikazi Sinilo Maphosa bathe bona akula mehluko ngoba watshiya efake uhlamvu lobuqili.
Kusuka kaChihuri esikhundleni abelaso akutsho lutho lokhuyana ngoba yena ubesehlanyela inhlamvu yobuqili lokungathembeki kumapholisa wonke. Ngakho akutshintshi lutho nje ngoba yena usukile kakutsho ukuthi wonke amapholisa asezacabanga ukuthi batshintshe labo indlela zokuhamba ngazo.
Unkosikazi Maphosa wengeze ethi akula sizalwane seZimbabwe esincedwe ngu-Operation Restore Legacy njengoba amasela amaningi enikwe umsebenzi kuhulumende labo ababethe bafuna ukuqeda lo. Lokho ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Bawomva uthe yena kufuze abantu beqale bekhangele ukuthi uhlelo lwe-Operation Restore Legacy lona lwaqalelwani bengakasoli ukuphumela kwalo.
Yikho ke lokhu sokusitshengisa ukuthi hayi umkhankaso lo usuphelile. Ngokunjalo futhi esikutholayo ngokuthi lokhu akade bekutsho ukuthi bona bafuna ukulondoloza isithi thona ilegacy yomongameli lo okade khona uPresident Robert Mugabe. Siyakubona ukuthi balokhu besagxilekikho khona lokho, njalo iminyaka engabilandela omizano PF ilokho ibusa isiko elathiwa nguRobert Mugabe elokubusa sizalibona lokhu liqhubeka.
Wengeze wathi uhlelo yilo oluqinise umbuso kamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa, njalo lwamncedisa ukususa owayengumongameli uRobert Mugabe. Isakhamuzi seHarare umnumzana Pascal Madiri uthi uChihuri kufuze aboshwe ngenxa yobusela abulethayo emapholiseni, njalo abe Operation Restore Legacy sebegqibela luhlelo bengabophanga amasela abathi bayawadinga.
Ukuthiwa kaChihuri umsebenzi kuyasithokozisa thina abantu njengomphakathi, ngoba sibona ngani ukuthi umuntu ade esaziwa ngobusela ngobugwelegwele bongayenzi ukuthi aqhubeke engumkhulu wamapholisa. Kodwa sithemba ukuthi bazambopha ukuze ahlawulele imisebenzi yakhe emibi aye ejele.
isikhundla esichiwe nguChiwuri sithethwe ngobe ngumsekeli wakhe osekhweze isikhundla sokuba ngukhomishina general uGodwin Matanga. Uhlelo lwamasosha olo Operation Restore Legacy lolo lufike emaphethelweni izolo. Umsebenzi wokulondoloza ukuthula usubuyele ezandleni zamapholisa ngemva kokuncedisa ukukhipha kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni kubekwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Abanye ikakhulu abangena kwele Botswana kungekho emthethweni bathi babhekane lobunzima ngesikhathi bemiswa ngamasosha kumigoqo yama roadblocks eZimbabwe ngoba bengela maphepha afana lezithupha atsho ukuthi bangobani. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron eBotswana.
Izihambi ezingena kwele Zimbabwe zisuka kwele Botswana bezikhala ngokuthi amasosha ayabayehlisa kakhulu emabhasini edinga incwadi esifana lesithupha. Abangelasithupha bayagcinwa ngamasosha kwesikhatshana kuze kudingisiswe ukuthi badabuka kuphi. Abazithola besala kakhulu kuma-roadblocks bengelasithupha ngabangene emazweni anjengeBotswana ongekho emthethweni. Umnumzana Kazimulo Ndlovu uthi abangelamaphepha bazathwala nzima ngesikhathi bezama ukubuyela ekhaya ngesikhathi sekhefu.
Abanzima for laba abahamba kwele Botswana ungekho emthethweni ukuthi behambe ngeholide ngenxa yokuthi amasosha abe ebuza izithupha, and most of ama immigrants alamaphepha bachiya ekhaya.
Omunye olungiselela ukuya ekhaya umnumzana Ntumincube uthi sebezwile ngodoba abangabhekana labo uma bebuyela ekhaya bengelazithupha.
Inkinga esibhekanile yagarizi ukuthi nxa sesiye emakhaya angikhisi mosgarizi sikhrose amabhuda amasosha azabe kuma-roadblocks esisecha efuna ukubona izithupha. Uhlupho lukhona ukuthi abanye abantu lapha abanamaphepha, abanazithupha, abanamapassport bayiquthanga nxa besiza lapha eBotswana. So uhluphe ukuthi bayagcina bezaliswa kusisike sabona abanye bezaliswa kuma-roadblocks khonapha sazi ukuthi bayiswa ngaphi bayenziwani.
Unkosazana Irene Moyo uthi noma nje kulungile okwenziwa ngamasosha kwenzakala ukuthi kufanele uqala ngesikhathi kula mapholisa lapho isihambe bezisikhonona ngokuphoziswa endleleni.
Anyway, appreciate ukuthi amasosha azama ukunceda ngendaba ze-security. Ukufunakala kwezithupha kuzaba inconvenience kakhulu kwabahambayo ngalesi sikhathi ngenxa yokuba busy okukhona.
Kodwa amasosha kungenzakala ukuthi angabi kumgoqo yama-roadblocks okwesikhathi eside ngemva kokuba kubikwe ngomvulo ukuthi babuyele enkambeni ngoba umsebenzi wabo sebewufezile. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 Sahabro kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eTajamuka ithi umkhankaso wayo ukuthi amasosha abuyele enkambeni zawo uphumelele. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Gift Siziva utshele iStudio 7 ukuthi balethemba lokuthi bazahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa bakhulumisane laye ngezikhalazo zabo.
Okokuqala ungavuaandi senze umkhankaso thina ebelapho besikhuluma besithi Operation Soldiers Return to Brass ukuthi amasosha ebuyile kumabharakhi ikampeni esiyenzileyo ngeviki yadlule. Nxa ungakhangela lapho besikhulume khona ukuthi uma bengabuyelanga kumabharakhi kuphela kweviki le sangestreet and ubonile ukuthi-ke ungovaleliyo uhle wafakazele sakazi ukuthi hhayi amasosha abuyela kubharaki ngefinye kwezinto ebesiyenza ngokokuqala okokukhangela kubana njengoba sokulohulumende omutsha sike kakhulu kubana-ke thina njengenhlanganiso sihlanganise amakhanda kubona ukubana-ke amalungelo ngokuba uthina umsebenzi wethu kukhangela indaba yamalungelo abatsha njalo futhi umhlanganiso ukumisa ukuncindezelwa kwabatsha kuhlangothi into zakweleli lokho-ke yikho kuyenze kubana-ke kube lamakhohi ngama-process okuthi abantu bekhanyele ukubana-ke isimo selizwe sime njani esingathi thinasiyi-political economy yesizwe lapho esikhanyela isimo indaba yemali njengoba ubona ukuthi imali iyashotakala sesiya-ke ukhisimusi kodwa imali lokhu idlodakala lokho kuyathengisela impela ukubana kufanele siqhubekeke kakhulu ngomsebenzi ikakhulu okubiza kube lotshintsho mayelana nendawo zokuswelakala kwemali emabhanga wakuleli.
Selike lazama yini ukukhulumisana lohulumende lo omutsha ikakhulu nxa sikhangela ukubana uhulumende kamongameli Mugabe wayesalela ukutshengisela lo ke selike lazama yini?
Okokuqala kibe sibeke nge-People's Convention esiyenzileyo sihlanganisa nezinye inhlanganiso namanye ezinye inhlanganiso futhi-ke ezingaphandle kwelizwe bekuthiwa-ke i-The People's Will lapho esiphumeke khona-ke lesibambano esithi yona i-Covenant i-Clarity ngekhiwa lapho-ke ehanjiswe kumongameli lesiyo i-process umzamo wokuqala ukuhambisa-ke izifiso zabantu beZimbabwe jikelele abahlanganayo-ke under inhlanganiso okungathi-ke i-conference okuthiwa i-People's Will lapho-ke kwahlanganiswa khona-ke abantu bekhuluma-ke ngelizwe abafundisa sikhangela indaba ze-corruption, sikhangela indaba ze-accountability, sikhangela nokutholakala kwemisebenzi, sikhangela indaba zokukhululeka kwabantu ukuthi bakhonze endaweni ezijiyeneyo naleyo-ke document yahanjiswa-ke ku-president yiyo esimelele-ke njenge okanye kanye nabanye sihlangane nabo kulakalize impendulo kusisuka khonapho yiko kuzasipha-ke i-direction ukubana-ke kusetshenzwa njani-ke uhulumende singakafiki khonapho njalo kule ndaba-ke ezisikhayelane lamaposta le-city council ezikhangelane le misebenzi ezingakabonakali kuleli kuyenza ukuthi ukubana-ke kube lokuqiniseka kubantu behlanganisa ukubana kufanele siqhubekele phambili ngomkhankaso siya phambili ikakhulu emayelana e-tenpoint esiyazidayo ekuqaliseni zehlanganiso.
Alo-ke ngumnumzana Gift Siziva, isikhulumeli senhlanganiso yetajamuka ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abebekuvuyo lezibra kubandla le-PF Zapu bathi bakhangelele ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kodaba lwempahla yabo eyahluthunwa nguhulumende owayengokamongameli Robert Gabriel Mugabe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi ezabelweni zemathebhelelende lenkabazwe. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Sekuleminyaka phose edlula amachumi amathathu ibandla lezaphu lilwisa ukuba libuyiselwe impahla yalo le ebalisa izakhiwo lamapulazi. Unobhala weZipra Veterans Association umnumzana Petro Sivanda uchaze ukuba bebelomhlangano eCastle Arms Motel bavumelana ukuba bayahlangana lomongameli Mnangagwa mayelana lempahla le lezinye indaba ezibalisa ukungena kuhlelo lwabanye babo abasala bengangenanga kuhlelo lokuhola impilo zabalweli benkululeko beviyo leZipra kunye lombuso wezabelo.
Sibuthene njengamaZipra sixoxisana ukuthi sifuna ukuyabona umongameli welizwe omutsha uComrade Emmerson Mnangagwa. Siyekhuluma ngama-properties ethu kumbe impahla ezathathwa nguhulumende ekuqaliseni kwa-1980 kusika ku-1983. Sikhathi impahla zethu zibuye nalabade bezisebenzisa babhadala lezo zimali. Impahla sibanele ama-buildings lama-property lama-plazi konke nje kwezimpahla zethu kubuye kithi besezandleni zethu kusincedisa. Sikhayele nje ukuthi nasiyambona sikhuluma nge-vetting yama-Zipra veterans amane engazange avetwe ngesikhathi kusenziwa i-vetting babe khona kuma-structures awayiwo-veterans.
Obona ngezempahla yezaphu ngaphansi kwenkampani yabo eyeni Trump umnumzana Mike Mbayiwa uthe ngempela impahla yabo bayayifuna njalo umongameli Mnangagwa uyakwazi ukuthi bebevele belenkulumo laye andubana abe ngumongameli.
Ngesikhathi se-disturbance yemathebelini ngesikhathi se-gurawundi laphana yikho lapho kwathathwa khona la ama-properties yezaphu and iqiniso elipheleleyo ukuthi Mnangagwa uyakwazi and kathesi siyagcina sike sakhuluma laye sizama ukuthi la ama-properties abiselwe back but beza kwenza lokhu engu-Minister of Justice
Olwana amalungelo oluntu ehlaziya njalo ezombangazwe umnumzana Efi Ncube uthi ubona kungaphumelela ukuphiwa impahla le njalo izaphu ilempahla yipi ekuzana uPF kumbe ekhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa ethi ababambe ziqine kusasemasinya ngoba umongameli omutsha usadinga ukuthandwa.
Ngibona zingaphumelela. Into nje kuphela engahlupha ukuthi izaphu yipi engumnini walezo zinto ezathathwayo, yile ephakathi kuzanwe elabo khaya moyo labo Tshinga kumbe yile holwa ngubaba uDabengwa. Kungalungiswa khona lokho ngibona wonke kuyalunga ngoba ngicabanga ukuthi uEmerson Mnanga kudinga loku ukuthandwa ngalesi sikhathi, udinga lokho ezithi legitimacy, udinga ukuziveza ukuthi wehlukile kulomgabe. Ngakho ke izaphu kayisebenzelwe lalelo thuba.
Ezinye zempahla ezathunjwayo ezimbalwa abazibalisileyo zibalisa iMagnet House esiyisigodlo sabacuphi be-CIO kobulawayo, iSnake Park eHarare, amapulazi ambalwa, imali ebhanga, iKudu Motors leNest Park. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m., lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of
Sunshine. Balizwile ke inhlelo zethu zikhona ke 2:30 emini, 7:30 ntambama, le 7:30 ekuseni. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha olukhangela ngokuvikela ingozi kwelemelika bathi isitimela isigenquke esigabeni seWashington kwafa abantu abathathu izolo besigijima ngesiqubu esiphindwe kabili. Idale lekhabhinethi yakwele Japan selivumelane ukuthenga izikhali ezokuvikela ilizwe kuzikhali ze-nuclear ezihlala zithenjiswa ukuthi zingasetshenziswa ngelakwele North Korea. Kungenani lohulumende omutsha okhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa, izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi lokhu zincitshwa ukudla kanye lenhlanyelo esuka kuhulumende ngenxa yokungasekeli ibandla lezanu PF njengalokhu obekuvele kusenzakala ngesikhathi sombuso kamongameli Mugabe. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usethulela lolu daba ngugcweleyo weseGwanda.
Izakhamizi zika Ward 20 yona egoqela impaya, ingoma, iJohn Deep leMkhalipi ezansi yedolobho leGwanda zithi ukhansila wabo umnumzana Joram Ndlovu owaziwa ngegama lokuthi ngumazikiti uyazincitsha ukudla kanye lenhlanyelo ngoba isithi zisekele amabandla aphikisayo. Uzulu emaphandleni kulezi nsuku yalima njalo laba abangasekeli izanu PF bathi bathwele nzima ngoba bengelayo inhlanyelo. Izakhamizi ezikhulume leStudio 7 ezihlala kuWard 20 ezingathandanga ukuvezwa amagama zisesaba ukuhlukumezwa ziveze ukudana ngendlela ezibandlululwa ngayo ngenxa yezombusazwe. Omunye walabo ngukhulu leminyaka engamathumi edlula isishiyagalolunye 94 yokuzalwa.
Bakhupha abantu bazalu PF kuphela, into yokuthi abantu bazalu PF baseyabantu bote.
Lapha abantu bezanu PF kuphela, inhlanyelo ngeyabantu bezanu PF, asiyo abantu bonke. Khathesi asilayo siyancitshwa inhlanyelo iphiwa abantu bezanu PF, kanti ilizwe leli ngelezanu PF kumbe ngelabantu bonke. Okwenziwa ngumazikithi kwehlukanisa abantu, abantu bazabambana njani? Kuthiwa lo ngwe party leyi kumbe leyana, angithi singabantu sonke.
Esinye njalo isakamuzi salumango esesifazana esingathandanga ukubethwa ngegama laso sikhale ngokungatholi inhlanyelo.
Amabele aholwa kibabaziwa rina bangontala rezivile rikawo
amabele ahola ngabaziwayo thina abanye vele asaziwa singawahola njani wona labo awamaphathi yibo abaziwayo thina esingela maphathi asaziwa kuthiwa singabantu nje siphunguzi hlalela asilalutho ukuthi siyadla kumbe asidli awaziwa sesigugile asisenelisi ukusebenza kodwa lokhu sihlezi nje sihluphile kulabantu babo ababahlisayo sibili ababancedisayo
babathusi. Isikhulumi sebandla le-MDC yezansi emandebeleni umnumzana AK Moyo uvumile ukuthi bahlezi bethola imbiko ethi ukhansila lo unceda abasekeli bamabandla aphikisayo uncedo oluvela kurhulumende.
Ayenika inhlanyelo ukhangela labathi ngabezanu PF labathi ayisuba bezanu PF kabaniki sihlala sithola imbiko enje njengwalisizwa nje izalukazi eziningi zikhala labadala ukuthi inhlanyelo abayiphiwa akala ukuthi abakhulu abebandla lakhe izano PF eka ekhona kathi esengayisiyo le kamgabe bambonise kumbe njalo bamkhuphe lobukansela lobo. So umadzikisi yena nxa encitsha abantu ezenza ukuthi uyinkunzi yeward 20 eGwanda South ngoba ungukansela kakhutshwe lobukansela bona lakho abantu abebebhaliswe lapho bengasanikwa inhlanyelo leyo uyisa ngaphi.
Sixhumanelo kansila umadzikiti othe imbiko ukuthi uyabandlulula izakhamizi ngezombusazwe ingamanga luhlaza tshoko akhulunywa ngabantu abafuna umgcona.
Namkholisi muntu umuntu okutshele lokho kulengozi kakhulu ngumuntu ongafunakali emhlabeni. Ngoba mina I don't touch anything angibambi lutho. Ngoba mina labe abantu bephathi labo angibazi ukuthi ngobani labo ukuthi angabephathi ngoba abantu babhalwa ngamasubhu. Ma ukuthi amasubhu kwabona yiwo amaphathi angazi. Ngoba khona ngale lapho engikhona ngibona la masubhu wonke ababhalayo ubani bani abanye ngabe abanye amaphathi abanye abanye amaphathi. Na ayisiko lingangigconi ngento enyeni ngoba ungakhuluma ukathana usizwa izinto zamakuwa lezi. Kungakukhathaza uzahlupheka ngamakuwa.
Ezansi emandebeleni ihlezi ibhekane lodubo lwendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumhlubulo kuthi lingathi liyatsha phansi abantu bazame ukulima badibana lenhlupho ezinjengalezi zokuswela inhlanyelo lembundiso yamafethalayiza. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 eMajawundan eGwanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele South Africa kusasa lapho azakhulumisana leziphathamandla zikahulumende walelo lizwe. UMnangagwa uzakhulumisana njalo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ikakhulu ezifuna ukusungula amabhizimusi ekhaya. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhala ngokuqonga kwembadalo yamabhasi esiphindwe kabili ngalesi sikhathi sekhefu zona zilungiselela ukuya ekhaya ukuyadlala ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. Sixoxele sinye sezizalwane lezi umnumzana Dennis Juru oyinhlanganiso ye-International Cross Border Association.
Ya abantu babhizi bayahamba bayekhaya siyabona ukuthi namabhasi ayagcwala njalo imithengo yamabhasi seyiphezulu kakhulu njengokuya koBulawayo abamabhasi bafuna 750 rand ukuya koBulawayo kweHarare abanye bafuna 1000 abanye 1200 usithi ukuye eMthari sibona ukuthi bacharge ama 900 rand from Johannesburg.
Nxa kungaso khefu lekhisimusi bayandise ukuhlawulisa malini?
Yi 400 rand ukuya koBulawayo kweHarare yi 450 rand. So siyabona ukuthi imithengo iguguke kakhulu.
Baningi yini abayayo ekhaya lanxa imbadalo iningi kangaka?
Ye baningi uyazi abantu abanayo ichoice ngoba abanye bayavele iminyaka eminingi kakhulu bengahambanga ekhaya. So siyawazi sonke ukuthi ikhefu le-Christmas leli isesikhathi sokuthi abantu bahlangane nezihlobo zabo izosikhathi sokuthi abantu babe endaweni.
Bakhona yini osuke wabezwa besithi sebesiya ekhaya ukuthi abasaphenduki?
Hayi cha, abantu abakathembi ngoba iningi labantu lithi abakaboni umehluko phakathi kukaNomzana Mgabe lo mina ngakwa. So ababoni njengenguquko eZimbabwe, babona nje njengenguquko kubandla leZANU-PF.
Manje khona ngapho abangayi ekhaya behlala khona ngapho bevela eZimbabwe, balungiselela njani ikhefu leli elekhisimusi? Bakhanya kuzaba kulokugida lokujabula yini?
Ye, ngibona zisi ngoba abanye sebeneminyaka eminingi bevela eSouth Africa. So sokufana nje ngokuthi basekhaya, plus abanye basabela ukuthi bengahamba maybe kungaba neproblem ukuthi babuyele. So babona kungcono ukuthi bahlale nje la bazihlele lokhu even iChristmas belakho.
Alo ke ngumnumzana Dennis Juru, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ekhokhela inhlanganiso ye-International Cross Border Association. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Ndegera ingoma ka Ja Praise ehamba le mafikizo lo sigqibela uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwamhlanje. UZulu wamukela ngembono etshiyeneyo ukuphela kohlelo lwamasosha olo Operation Restore Legacy lokuchiya umsebenzi okwenziwe nguskomiti wamapholisa uAugustine Jihuri. ababe kuvuyele Zipra bathi bakhangelele ukuyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kodaba lwempahla yabo eyahluthunwa nguhulumende owayekhokhelwa ngumnumzana Robert Gabriel Mugabe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni ntambama ngo 7:30.